Uhulumende uthi bazoqhubeka bebambisana labo manispala empini yokususa abathengisela enzikini yedolobho baze baphume baphele eHarare. Lokhu bathi kwenziwa ngenhloso yokufeza uhlelo lokuchiya amadolobho wonke ehlanzekile olwama clean cities. Umphathintambo wedolobho leHarare umnumzana Oliver Chidawu uchasisele intatheli zindaba ngamanyathelo uhulumende asezowathatha ukulungisisa isimo eHarare lakwamanye amadolobho elizweni jikelele.
The local authority must be able to collect revenue from its facilities and spaces and boost its coffers in order to help improve service delivery. Currently, we have rogues who have been dispatching the names of political parties, falsely claiming to have been endorsement from political parties to collect money from informal traders. It is only by restoring order that we can attract both domestic and the foreign investment, ultimately achieving an upper middle income society as a business in Vision 2030.
Sifuna ukuthi omasipala benelise ukuthola imali yenzuzo ngokuhlawulisa lezo ndawo okumele bazihlawulise. Sesilabantu abenza ubugelekeqe beqamba amanga ukuthi basebenzisana lamabandla ukuba ngabaqoqekileyo. Yikho kuphela okungenza sikhange omabhizimusi bakuleli labakwamanye amazwe ukusungula amabhizimusi abo kuleli ukuze lufezeke lolu hleko loluthuthukisa impilo zabantu lwe-Vision 2030.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko eHarare umnumzana Tafazi Kwamguti obekulo mhlangano laye ukugcizelele lokho.
Harare Metropolitan Province is a no-nonsense area now for rogue elements who are collecting money, purporting to be coming from the ruling parties. And we have been deliberately not responding even to social media because we wanted all stakeholders for you to see that as a province we are standing together. This is not a political notion. This is what we call the whole of government. As it is difficult to plan a good smart city, which the Honorable Minister and His Excellency want, without us having control over the land which belongs to council. So in line with the demolitions, we are proceeding from Mbare into all local authorities.
Njengoba sokukhulunywe idolobha leHarare kahle yakudlala ngalabo abantu abathatha izimali ebantwini beqamba amanga ukuthi basebenzelana lebandla leZANU-PF. Besizithulele nje sonke lesi sikhathi singakuphenduli lokho okukhulunywa enkundleni zebulenjini njengohulumende, ngoba sifuna ukuba sisebenzisane lenhlangothi zonke zikahulumende. Siyaqhubekela phambili ngomsebenzi wokubhidliza lezo zakhiwo ezingekho emthethweni, sisabalala sisiya kwabanye omanisipala elizweni.
Kodwa izakhamizi zeHarare ezigoqela umnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro ziyakusola lokho.
Indaba le ayikhulumayo kasondaba entsha. Silwala amaphepha ngezikhathi eziningi bekhuluma ngendaba zokuthi hayi indawo leyana kayilunganga, kumele abantu besuswe khonapha babethule. Sokubuya kathesi uPresident osekhulumile ukuthi hayi ama-by-election esezaba khona mhla ka-26 ngoMarch kulonyaka. Sekuyisiphithiphithi ukuthi hayi asike sizame ukusikhipha abantu sibanike izindawo ezinje sibayenzene sibenzene. Khonapho kwenzelwa ukuthi abantu bahlale kuhle yini kumbe bathengise izinto zabo kuhle yini, khonokho asikuboni ngoba yinto eke yayenzwa. Sisakhumbula thina laphana abantu besuswa futhi njalo ezindawoni zenoze besiyobekwa ngale e-Coca-Cola ku-light industry ukuthi bethengisele khona ngale.
UDube uqhubeke ethi abantu kabali ukuya lapho kumele bayisebenzela khona, kodwa into ekhona yikuba kazikho indawo ezanelayo zokusebenzela.
Ngayi ukuthi beliplana ukuthi into eyenzwa kudala ukuthi hayi abantu sifuna ukuthi bethengise nezindaweni ezinje, lalizakwakha indawo yanaleyo lapha elibasa khona kudala. Ngabekhona kathesi lizafika lenzena izulu leyana, bazathengisa njani izinto zabo lapha elimele bathengise khona izulu lisina linje? Kanti lizaphonga ufika ledwebe nje imizila njengokwenza kwabo, biphonga udweba ukuthi wena ulapho wena ulapho wena ulapho, befaka nje okungamanamba njengokwenza kwabo. Lokhu siyakwazi nxa vele sekulento ethiwa yi-election kuba le nkinga zonezo.
Kodwa uhulumende utshelela umhlangano ongenwe iziphathamandla ezivele kubomanisipala abagoqela owe-Chitungwiza, Ruwa, Norton kanye lezasesipholiseni ukuba injongo yakhe yikulungisa umonakalo osuthe wabakhona emadolobheni ilizwe lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.